Uphenyo lolu luveze ukuba isilinganiso sabantu abangaba ngamachumi edlula amane ekhulwini, i-42%, bazavotela iZANU-PF, kuthi abayisilinganiso samachumi edlula amathathu ekhulwini, i-31%, bavotele umanyano we-MDC Alliance. Uphenyo lolu lwenziwe mhlaka 28 Mabasa kusiya ku-13 kwenkwezi ezabeleni zonke zelizwe. Esethula umpumelo yalolu phenyo namhla ekuseni, uMnumzana Themba Shiveya, omunye wabaphenyi, uthe lwenziwe elizweni lonke jikelele.
Kuphume kakhulu ukuthi abantu abangaba yisilinganiso se-42% ababuzwayo mayelana lokuthi basekela bani njalo kumbe babona ngani ngiphi kulaba abancintisa ukuba ngumongameli abangawina. Abantu abangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasekukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ngani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance naye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho. Kule silinganiso se-25% abangani abarespondanga to imbuzo bathe bona abala abangakutho.
UShiveya uveze njalo ukuthi uphenyo lolu belihlolisisa ukuthi uZulu ucabangani ngokuhluthulwa kombuso ngabebutho.
Abanye abantu bathe yinto embi eyayenzakalayo ukuthi umbuso uhluthunywe ngalolu hlobo. Bona ngowabo umbono bathi umbuso kade kumele ukuthi futhi uthathwe through ama-elections kumbe ukhetho. Kodwa kwasekusiba lenani elinye esikuleli thize about kuma-60% khonapho abathe bona hhayi ukuhluthunywa kombuso kwayenziwa libutho kungaba kubi, yebo kambe, kodwa kwakuyinto eyayimele yenzakala.
Isikhulumi sabasakhulayo bebandla le-MDC ekhokhelwa isikhwicamfundo uMnumzana Wolfman Ncube, uMnumzana Adrian Rendani Moyo, uthi kuyabahlomisa njengebandla ukuthi basebenze njani.
Impumela yalowo msebenzi we-Mass Public Opinion Institute isinika ithuba lokuthi sizwe ukuthi uZulu uthini, njalo kuyasihlomisa lathi ukuthi masuka lapha sisiya phambili sisebenze njani. Kule 25% engazange itsho ukuthi yona izafaka ngaphi uxa, ngokunjalo umncintiswano lo ulokhu usavulekile okokuthi kusukela ngo 13 May kuze kufike namuhla kuningi osokwenzakele okungatshintsha imbono yabantu ihlukane lalokho esikubonayo namuhla.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu, owomanyano we-People's Rainbow Coalition, uthi uzwa esesaba kakhulu ngemva kokubona ukuthi ibandla alimelayo alaziwa.
Ngemva kwempumala lezi ezikhitshwe i-Afrobarometer, lambenye ngomunye walabo kade befuna ukungena kulo mjaho. Kodwa sengisesaba ngoba kwimpumela zabo zonke kutshengisa ukuthi ibandla elimelayo alaziwa, kumbe lapha esikhona asisebenzi, ngoba kuyo yonke into bekudlalela kubo 4%, 2% of which kuncipha kwesaba okukhulu.
UMnumzana Reason Ngwenya, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi uphenyo uyalukholwa kodwa ethi kuningi okungabe sekuguqukile.
Ukuthi nje i-public opinion njengoba ekhulumile iyatshintsha very fast, masinyazana nje. Kodwa iqiniso lonke ukuthi mina i-research ngiyayikholwa ngoba vele yindlela yesilungu yokwenza. Kangelo kwenzakale ku-Clinton, uHillary ube phezulu, Trump engaphansi. Sebelokhu be-announces bekhulume khwela, kwenzakala exactly khonokho kade sekukhuluma. Last day kwathi i-opinion zabantu, kodwa i-research yinto engiyikholwa kakhulu. Lawa ngathi outdated ngoba between April and May, this is June, there may be changes, ungatshintsha khonaphana.
UZulu emhlanganweni lo ukhalaze kakhulu ngokuthi uphenyo lolu lwenziwa kudala njalo kuningi osekuguqukile ngaleso sikhathi. I-Afrobarometer yazise ukuthi izakwenza uphenyo olufanayo ukhetho lungakenziwa, ethi bajonge ukuqathanisa impumela zophenyo oluzakwenziwa laleyo abayethule namhla. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.